Abakumkhankaso wokususwa kwezijeziso ezabekelwayo enye inkokheli yezanupf ekuhulumende kanye namankampani zenza lokhu ngomculo emumethe imbiko ehaya lokho. Omunye walaba bantu ngumnumzana Vengesai Imbayago. Kwasekelwa yisikhulumeli salaba bantu unkosazana Salingoni.
Izibhera le esefakelwa iAmerica sifananisa le-cyclone idayi esike sahlangana layo. Yikho libona abantwana bethule amabhana amaningi ebhalwe man-made cyclone zibhera, ngoba izibhera le isilethe inhlupho eziningi elizweni lethu. Ama-sanctions laselethe inhlupho eziningi, izimfa eziningi, imikhuhlane eminingi, lokunye okuningi osekulethwe yilawa ma-sanctions. So sithina njengabantwana beZimbabwe, kubuyanini ngobuningi benu libuye lizobambana lathi sitshengisele ukuthi ama-sanctions ekhishwe ukuthi mina lawe sikwanise ukuhlala kuhle elizweni lethu.
Ulandisa phezu kwenyathelo asebezolithatha kuyonale iziki esingena kiyo.
Sikhuluma kanje silungiselele ukuthi iviki le esingena kiyo sizabanika abe-America i-petition ebesiyibhala kusukisela ngelanga lakuqala sibuye ukuzohlala lapha e-American Embassy. I-petition le esikhangelele ukuthi izangezelela amathuba ethu okuthi sibe sikhuluma labo sisizwa i-feedback eyokuthi kusukisela siqalise ukukhuluma labo indaba yethu isifike ngaphi njalo iya ngaphi njalo bathini ngokukhipha ama-sanctions, kodwa sithi asibuyeli endlini beze bekhiphe ama-sanctions.
Umnumzana Thabiso Mthethwa uthi akaboni ukuba leli nyathelo lizosiza ekuthini baguqule umbono wabo abenelika.
Sike sabona ngenyanga ezidlulileyo kulabanye ababhadalwa inkulungwane zamadola ukuthi bancedise ngendaba zama-sanctions, kodwa asikezi ukuthi kulento ehlukeneyo. So aboni ukuthi ukulala lokuhlala phandle kwelemelika loba kuqanda kanjani loba kuthisa kanjani loba izulu liyana yinto engenza abantu abemelika batshintshe umbono wabo ngendaba zama-sanctions.
Umnumzana Jonathan Mathe uthi lanxa kulinyathelo elincomekayo elithethwe ngabebhazi lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zenotho, akaboni kufezeka nxa eleZimbabwe lingaguqulanga okwabangela ukuba khona kwazo.
Kodwa ukubona kwami sizawuchitha isikhathi, ngoba i-America inama-conditions awo efunayo enziwe lapha eZimbabwe ukuze ama-sanctions asuswe, njengokuthi umbuso lo ube ngotshintshileyo nothi lo khona wakhe sowenza into wenza umathanda nje. So i-America loba ungayithini yona ithi yona wenzeni ukuze sitshintshe kuze kubonakale. So mbona ngani bazawekwixesha loba nje zabonga ngokuthi bayazama.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulondolozwa kwelungelo loluntu lombuso wentando kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi ukwenza kwabebhazi kuveza obala ukuba besesekhona abalokhe bengazwisisi ukuba uhulumende wakwele Melika usebenza njani.
Lokhu nje kusitshengisa nje kusegcekele ukuthi ukuthi uhulumende wase-America usebenza njani njalo indaba yama-sanction isebenza njani ngabakwazi njalo ngabakuzwisisi, ngoba ukuyakhempa ngase-embassy akunyeke kwasiza lutho nje.
Iziphathamandla ze-ofisini yommeli weMelika eZimbabwe zithi ziyakwazi ukuba bakhona abatshengisela ngale indlela duzane labo. Abamazwe abalisayele China, South Africa, India lamanye bahlezi bekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekukhulumende lamankampani akhe. Kodwa ele Melika liqina-ke lokuthi ma kuqalwe kulungisiswe okwavela kwabangela ukubekwa kwazo okubalisa ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuhlonitshwa kwempahla kaZulu ezetheswa ele Zimbabwe phansi komnotho oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 ZIDERA. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.